sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Ngalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePortras luthi imali yedatha yokuphumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako okukhona yibuyanga nje kuphela.
Abantu abaholi imali
udubo lokusilela kwemoto zokuhambisa liqhubekela phambili lanqamongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezuko.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenzenjani
usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Manguja uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owalisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uzasebenza okwesikhashana nje kuphela.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lulawula ezokukhulumisana olwePortras luthi imali yedatha yokuphumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako okukhona ibuyanga nje kuphela. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lentathele zindaba imisa Zimbabwe oqutshelwe enyanga izolo. Bekule komiti yedale lePhalamende ebona ngezokukhulumisana i-Information Communication and Technology, iPortras, ugatsha lukahulumende lwezokukhulumisana kunye lamankampani encingo iTelecel leEconet. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngokuqutshwa kwemibiko ebeyiyo kade ilawula lomhlangano umnumzana Peter Moyo.
Hayi kuhambe kahle sibili into kade ikhona ukuthi iICT committee engiyichairayo ibe ibize umhlangano obe ugoqela imisa Zimbabwe iConnect Telecel Net 1 zesa labanye oconsumer council of Zimbabwe kade bekhona ubungumhlangano omkhulu oPortras ubungumhlangano omkhulu sibili ukuthi sibonisane ukuthi khona kathi idatha leli kuyini lidura kangaka lidurela abantu. So abantu abemisa Zimbabwe kade besibizile onompilo yibo kade bepetition iParliament. So icommittee yami sasesihlala phansi sathi hayi madoda asibizaneni sonke sibonisane le into ukuthi khona kathi idatha kungani lidura eZimbabwe ukudlula amanye ama Southern African countries wonke. So kube emgceke abantu baphumele lenkani zabo kodwa ke kuphume emgceke ukuthi kona ingxabangxoza kuyini.
Manje kukhona lokho okuphumileyo emhlanganweni lo kuzasetshenziswa njani ukuthi indaba zedatha kuhambe kuhle kungabi nabantu abakhalayo besithi intengo yakhona iphezulu?
Mnumzana, okuphume emgceke ukuthi kona idatha ele Zimbabwe izizero 0.001 nxa silinganisa lamanye amazwe iSouth Africa iwe ngathi sihambelana layo lichipile idatha okuphuma kwezileyo ePortras ikisiphumisele konke bayezi research which you cannot dispute into ekhona yibuyanga babantu beZimbabwe abantu abaho abaholi imali eyanelisa ukuthi khona bathenga idata. So abantu ezibakwe abala mali, amakampani kabhadali. Nga ikampani ibhadala 20,000 before tax, before i-medical aid nokunye, usala le malini. Kusho ukuthi usala kuma 10,000. Lolu idata leza 6,000. So kusho ukuthi khona, so into ephumileyo ukuthi abantu beZimbabwe abala mali. Yikho kuphumileyo savumelana sabonisana ukuthi hey abantu abaholi imali madoda singaqhambelana amanga even thina iParliament akula imali esitholayo so la almost 180 US dollar per month so kusho ukuthi khona nxa usiya ku black market lapha ukuthi uyothenga imali leyo imalini akula lutho so yikho kuphumileyo khona ukuthi ari duli data leli but into ekhona ikuthi khona abantu abala mali amakampani kaholisa abantu imali yeni lisayo including uhulumende kaholisa izisebenzi zakhe imali yeni lisayo yikho ubona abantu esidata liyadura kodwa ke sokujengisa emgceke ukuthi kona akali duri but lidurela abantu ngoba abala mali abaholi yikho kuphumileyo mnumzane so hayi ngiyabonga kakhulu mntokazi ukuthi kona ikomiti yami isebenzile sibili ukuthi siphumise emgceke ukuthi kona sivumelane ukuthi hayi madoda singabosolana ukuthi oyikhonethi bayenze lokhu inethi one yenze lokhu iteleseli and so on kodwa into ekhona ibuyanga into enkulu ngiyabonga
Umnumzana Peter Moyo ngumgcini sihlalo wekomiti yedalela eParliamente ebona ukuqutshwa kwembiko eInformation Communication and Technology ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esenyanga silela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanqamunga meli Emerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezubgo uMnangagwa ngomgqibelo ebusuku ethule umbiko wesiphangiphangi esazisa amanyathelo ambalwa agoqela ukuvunyelwa kwamakhombi ukumisa kweboleka imali ngamabhanga lokunye okuthiyeneyo abenhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo abethimphatshelu bathi amanyathelo la athathwa ukuvimba ukutshengisela okwakuqoqwa ukuvala ilizwe ngokungayi emsebenzini abanye abathi kwagcina kungaphumelelanga izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo iCabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokudinga indlela ebalulekileyo ezakwenza ukuthi imijova ibhaliswe ngokusemthethweni ibuye emgwaqweni kodwa uZulu uthukuthele esithi kumele uhulumende alungisise loludaba ngesiphangiphangi uMavis Gama usedulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare
Ensukwini esanda kwedlula iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwezubuko bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola lemelika lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapolisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade ezethwala abantu ngela mvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano sezubuko omunye wabameli bezigaba edalela eParliament labatsha iJunior Parliament emela isigaba seNorton ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba
kuzosiphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zimfundo zakuqala zekuseni kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala besesibili kuba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7
okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lema-yunivesithi eyezimbabwe national association of students union zinasu ujingani shoko
uhulumende kumele ibelethe intsho yakudala iphenduke emgwaqweni, so that it complements the isolation yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungela nkinga yokuthi uhulumende kumele uletha intsho yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, uSteven Isibanda, laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle, kodwa esingakutsho ukuthi wehluleka. Amakhombe abenceda kakhulu, amafutha okuhambisa bedua behlupha, kodwa amakhombe abetholakala, i-transport be-easy. Futhi besina ngicabanga ukuthi sifika lapha siyafuya ku-point B, from point B to point C, beyokuhambeka. Kodwa kwamanje umuntu ngasakwanisa ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo, lanqala engagula ebusuku ngasenelisa ubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZubco, umnumzana Evaristo Madangwa, utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusi mo esasiyiso kungakaqhamuki iCOVID-19, kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni, esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo. Njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini, njengoba abantu lokho bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZubco amalutshwana ahambayo. Abanye sebezebelahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangudya uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa walisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uzasebenza okwesikhatshana nje. UMnangagwa wethulela umthetho ngomgqibelo ebusuku ngoba esithi sekulezigilamkhuba eziboleka imali emabhanga zibe sezisiyasebenzisa ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha, into athi ibhidliza umnotho. Osomabhizimusi labacubungula ezomnotho bathi uMnangagwa usebulala umnotho ngamandla ngoba lomthetho uzabangela ukuvalwa kwamankampani njalo uthwalise nzima uZulu ophila ngokuboleka imali emabhanga. Kodwa uMangudya utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi lanqa bebunanzelela ubunzima obudalwe ngumthetho lo uzasebenza nje okwesikhatshana emizameni yokuqinisa umnotho welizwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi. Abantu bazuza imali emabhenki bedinga imali ukuthathwa babayifunda babhadale school fees. Abalimi ama-farmers adinga imali emabhenki, kulama-developmental banks afanele ancedise omama. Yikho ke uma uhulumende esesaba izigananda laba abantu abaqhileyo abaziwayo abatshintsha lokuthengisa izimali, babayekele sebekhathesi sebeqonde ukuthi bakhawulise uZulu, yena uZulu engazi ukuthi ufelani. Siyakwazi kule bhenki elikhulu iStandard Chartered neBarclays Bank sokwatshabalala, elinye ibhenki lakhona selahamba layavula isikolo zalo eKenya leZambia. Yikho ke sizabona ukuthi siza kusho ingxoxo zomlomo ngabantu abangazi ukuthungamela lokufaka umhlahlandlela omuhle kwezenotho. Umanguja wathi eqalisa ngo-2016 uma idola leZimbabwe lingayekeli ukusebenza uzatshiya umsebenzi. Lanamuhla idola selisenza 450 ku-parallel market to $1. Inflation si-96% ukuwa kwedola. Kutshengisa ukuthi sihamba sithwele amasaka sisiyathenga isinkwa. Ngalokho kubuhlungu ngoba abantu ubona lokho bengazwisisi ukuthi indlala ivela ngaphi, ubuyanga buvela ngaphi. Buvela ku-poor management of economy ZANU-PF.
Alikho ngitsho leli lodwa inyathelo elithethwe ngumnankagwa elibona lisebenza, ikakhulu leli lokwenqabela amabhanga ukuthi akweledise izimali.
Cha mntana nkosi, amanyathelo athethwe ngubaba uPresident Mnangagwa okunqabela amabhenki ukuthi angaboleka abantu imali alanda ukuzachobodisa inotho. Konke kuyahle kume. Namhla sibona ukuthi kuzachabalalisa kudokoza kulalabo ethe bengani bayazama. Yinto enzima epha ukwesaba okukhulu ukuthi intole kungani iyaqala eAfrika jikelele ngoba amabhenki yiwo ancedisa inotho ukuthi siqhubekele phambili. Lokho kwenziwe ngumongameli loManguja loMthuli, ngibona ngani ngamanyala aphindiweyo. Ngabe ngabanye abantu ngabe bayaresigna nje masinyane ngoba sebelethe into engazange ibe khona emazweni aphucukileyo lalawo azama ukuthi inotho ikhwele.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi sokusesatshelwa ukuthi sokungaqhamuka elinye njalo izinga legciwane lecoronavirus ezikolo. Leli phephandaba lithi inani labantwana besikolo ababanjwa leli gciwane liqale ukuqansa kumaviki amabili izikolo zivulwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lowake waba ngumongameli wele Malawi unkosikazi Joyce Banda esigodlweni sakhe seState House eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani bakithi, salibonani njani? Hayi siyabonga. Okhulumayo umaphosa lapha na kondolwane. Isigabeni esinye nje silaphana siphathi kwandolwane lapha emakhulela. Bakithi angazi ukuthi singayiqala njani indaba manje. Kakhulu indaba lokuze imihlobo le. Indaba yemihlobo izazilizwa lingalungi. Kulabantu lapha abelokhu bekhuma ku Studio 7 abathi abantu bavotela njani amaqembu aseMpumalanga.
Kodwa siyakhuluma bakithi ukuthi asincedisaneni sonkeni sekele kuloko esikhuluma imihlobo. Abantu bonke abaseMpumalanga abayithandi into yenziwa ezaniPF, abaningi abayithandi. Asincedisaneni ngoba uma singancedisananga sakhetha nemihlobo iZANU-PF angeke siyikhiphe. Angeke singazitshela thina sithi singabantu babamthwakazi sisapota amaqembu akithi. Kulapho esiyakhona. Asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF sincedisana labo lina abantu ethi ngaseMpumalanga ngoba mina lokho vela ngifuna ukukhipha emlonyeni wami. Ngibona kuyinto edivida abantu Zimbabwe. Akukho right ukuthi umhlobo bani vele, akukho right, akusebenzisi kahle. So asizameni ukuthi sikhipheni ZANU-PF. Abase befuna kumthwakazi ngeva zokuphumisa ZANU-PF lihlale phansi lamaqembu azalizwa. ZANU-PF vele angeke ilizwe, angeke izilizwe ethi lifuna ukuqhuma ilizwe lifukeza lokhu. Asikhipheni, sincedisane part efana naboCCC esiyibona kuyiyo encedisa kakhulu mpela, ebusy kakhulu sisi from kudala sisoloba Tsvangirai iloki busy imperi umva kakhulu izaphu veli vuke manje imthwakazi yavuka la ibuya ukuthi yaqhuma ilizwi liquma njani kanti phakathi kolokuze umna wabatshati bazakufa thina safuna ukuthi uchitheke igazi ngoba veli chitha abana bezanu kodwa veli akuthandeki lokho labanye abezanu veli abasakuthandi kunoku kulalo baba lwemzwe ekhuma egwanda akaithi ephuma khona ibandle lokuze lezanu bayaphuma vele umuntu uma ephumile kawusabuyele emuva umbuzo ukuthi uphumeleni uyabona ukuthi kurongwa ngisho usebona ukuthi kurongwa usephendukile so asincezane bakithi sikhipheni izanu sonkeni amazimbabwe singakhethi imihlobo siyacela bakithi abantu abakhethi imihlobo sike sime kancane ukukhetha imihlobo mala amaqembu lana siyawazi amaqembu akithi abomthwakazi abozaphi la sikhathi asizafika ukuthi kubonakale ukuthi wona vele umthwakazi umi njani sesiwasapota kahle okwamanje asikhipheni izanu PF siyabonga
njani Studio 7 Zimbabwe kuyamoshakala ezilongubuso mnangakho ilizwe liyamoshakala so manje sesifuna ukuthi ilizwe libuswe abafana abancane abale 20 years kusiya ku-40 umuntu ole 60-70 kumele ebheke inkomo zakhe emakhaya yibo ababulala ilizwe
linjani balalela bahle ku-Studio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC CCC bandla elihle kumeleke ibandla elihle CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi senzakele ukuthi hayi silichayela izandla abafundi bema universities kodwa lati ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izana omela ngabazikhukhumize bethu abantu abastrikanga inkinga nansi i-strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangwazi izinhlizweni zethu sisitrayikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sisitrayikile bengagijimela ukuyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrayikha ngabantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange bebelandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrayikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi weBhayibhelini uIsaiah linabantu bezanu uIsaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar uNkulunkulu uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years izanu isinguNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu uNkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from humanity awusacabangi ezombuso kakahle ezepolitical agenda awuselayo i-social content awuselayo ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo into okuthiwa i-economic integration awusela i-religious respect awusela aba-advise abantu bezanu batshiyenini zaninge i-CCC yalinxusa ithi lina uyanini ngobuningi whether ngwezaphu ngwezanu lijoyine lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga shwo iqiniso lihle abantu bonke abakuzanu PF kuzabalungela la obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly sithi congratulations kubabuchamisa the CCC ngokuwina abakwezile kuma-by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so kungaba le nguquko sizasukuma kube le nguquko siyevota kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlaba ezulu
salibonani basakazi ngungwenya lo even wedinga isibila okhulumayo lo baba wezanu lo esh liyazi ukuthi ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuthi ngingambeka kusiphi isigaba liyazi umuntu uma ekhuluma kufanele ukuqala azibuze ukuthi into le ayikhulumayo kulalele abantu abaningi eSouth Africa, eBotswana, eAmerica, ngapi ngapi, ilizwe lonke lapha ngaseAfrika balalele. So ma ekhuluma kanje akazivuzi twa lumbaloko mupone monse nikubusene kwebinga mucheso kabuba msazi chivila ndikalao chivila ndiku juzi ya bonse masabu bankidi imekele monse ya sabu tailos nguwe keli mwana mpao ndati mupone monse leza abandi nywe mkupona mkubwa ndi mkudete kwa kafukata kwechiriwo ndimengwenya niliku ndao ye Botswana kwewe delino kuhabroni kwekala mutukombele mumanyika konse nkumubede kutileza avandi swe next year 2023 atu kwede donse nitulumanyika sizame kubuela nisonke sige siye vota bakiti asambe nisiye vota tuende tuka vote kubinga monse tuinge muka baze kuvota mureje tuka vote ndalumba
salibonani ku studio 7 ngiyabingelela lonke bantu bezimbabwe yes siyavuma bantu bezimbabwe siyabonga bantu bezimbabwe kakhulu kuloko sokwenzakela ukuthi sivulele yathi sizisebenzele ngamakhombi ethu siyakubonga kakhulu kodwa sifisa thina ukuthi silandele umthetho ukuthi sithathe ama-permit le fitness kuphela kodwa kwe-association kasikufuni badala kasifuni ukusebenziswa thina kwilizwe izola amaphathi abusayo la ezanu p f lani ukuthi mbijana mpitsha zizathiwa fuma khiphana amakhombeni lethatha abantu bangaphi libahambise ngaphi izinto zezanu p f asizifuni izinto zamaphathi lezi thina sizifuni sifuna ukuzijobisela sikhululekile sizisebenzele nje sikhululekile ngoba liyasazi ukuthi vele thina izinto zepolitics vela sizithande emjoveni that's why lihlala lisibona isikhathi esiningi esingalandaba le nto thiwayo ikuvota mbe kuwini ubani esikhathini esiningi kodwa into eqathekileyo kithi ukuthi thina sithanda ukuthi sizisebenzele ezi abantwana bezimbabwe siyabonga kakhulu badala ukuthi nxa lingasikhulula kodwa into zebhukta lezi asizifuni sifuna ukusebenza sizimele thina thina sodwa sisebenze sizimele ezi umuntu ephekhelane lekhombi yakhe sokuphelile kumbe sizizwama-association khonaoku eroten lekuqonda khona ngale kumbuka kambe emakhaya kube yikhonoko okwebhukta akasikufuni sesithini thina ukusebenza sidirekthwa ngabantu bezanu sidirekthwa ngabantu abayaliyani iphathi asikufuni lokho ngoba lo yabe khokhele ekwazi ukuthi unwena ungayiphi iphathi asikuthandi badala cela ukuthatha amaphemithi thatha ama-fitness sokuphelile siyabonga kodwa okwaziyo ukuthi ulo drive walangqondo lo yinto ongalangqondo kumele esemhlalisendlini kuphela sokuphelile asifuni ukukontrola abanye abantu asifuni ukukontrolwa ngabanye abantu sikwazi ukuthi sisebenza kuhle labantu abagada izimoto zethu sokuphelile
molweni kustudio 7 hayi bahlakazi laleli ukhulumayo uDumezi angazi ngingene kustudio 7 kodwa ngeke ngangena kustudio ngenxa ukuthi sengize ezingikhubayo ezimayelana nomkhonto wesizwe okhishwa kobulawayo kufana nokuthi babhidliza amathuna lapha kulele khona omzilikazi yabojoshua mqabuko uma bebulala umkhonto wesizwe hayi lento iyaxaka kufuneka nje uma bebulala lo mkhonto wesizwe behle behambe beyibhidliza lakhona ngalo kubombuyane yakhona kodwa into esixakayo yona leyo esuke ukuthi umkhonto wesizwe uphuma kangaliphi bangenaphi emkhontweni wesizwe bayawazi ukuthi umkhonto wesizwe umelene hhayi kahle kahle thina amandebele ethi nasiqineni ngemkhonto sibulale kungamashona konke lokhu hhayi liyabona ekugcineni iguguraondo izabuya ibulale futhi amandebele ngendlela okuyiyo khona hhayi amandebele namashona vele akusoze kwafakwani kwazwana noma ngaze lithini nabo lithi liyabavotela bona labo bomnangago bomchamisa beni bana labo lithi liyabathanda kula nto ezolunga indebele lishona vele ngamafutha namanje kodwa into engikhubayo mina ize yahlala kimi ngasenhliziyweni namanje kuyihlona ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi ngoba thina nathi besizazi ngophawu lolo ukuthi nangabamzilikazi singabankomo thina mande umthakwazi wonke ubonga umzilikazi noma ungasoo mzilikazi kodwa nje hhayi into le iyasixaka kabi iyasinyanyisa uphuma ngaliphi leyo mkhonto wesizwe lo bathi bawukhipha hhayi okhulumayo uDumezi kodwa nje fethu balaleli akazi le nto leyo bona izimbabwe kahle kahle abahle basitshele ukuthi nje vele kumele zikhale kufiwe belahle ibhamu lezi amashoni abasidelela kabadelele basuka le kozimba le bazonyanyisa lapha ini umkhonto wesizwe ophuma ngaliphi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kweze Melika kulokuqokozela phezulu kodaba lokuthi idale le Supreme lilakho ukwesula umthetho obuvumela besifazane abakhulelweyo ukuthi benelise ukususa izisu nxa befuna. Lokhu kuqale ngeviki edluleyo lapho okuphume ngudlu iminingingwane yabehluli be Supreme Court ephathelane lokwesulwa komthetho lo. Lokhu kubangele ukuthi kube lokutshengisela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuphumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo unguChris Gande.